Soko isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni emthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 7 kuzibandlela 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngombimbitho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,121 belomkhuhlane lo. Inani lasebethethwe yilolu bhubhane likhwelela yaku 5,108. Abaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje behle baya ku 24,070 ngemva kokusila kwabantu abangu 1,287. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 5,887. Abahlatshwe esibili bangu 7,990, kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1,198. Inhlanganiso yeibhetshi likaZulu ithi icabangela ukuthi uhulumende nguye othiye ibhomba elidilize ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalakwe. Ilitshe leli libhonjwe ngolwesibili ebusuku labhidlika laba yizihlephu. Iziphathamandla zalinhlanganiso zivule icala emapholiseni emaphisa izolo. Inhlanganiso le isike yafaka amanye amatshe endaweni efanayo kodwa atshontshwa. Umholi wayo uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukutshontshwa lokubhonjwa kwamatshe la akuhambelani ngitsho lombiko kamongameli Emmerson Mnangagwa okuthi abantu kumele bakhulume ngodaba lwegugurawundi bekhululekile.
Umkhankaso wokuthi kukhunjulwe abantu ababulawa ngombhuqazwe kawusozumi njalo ababulala amatshe labatshontsha kufuze bekujayele ukuthi kuwonakala. Njalo ngisakhangelele ukuthi ngizezwa ubaba lowo othuzimisele ukulungisa udaba lombhuqazwe ukuthi njengoba siyafaka amatshe uma elo ezimisele ngoba wathi izinduna kaziphathe lolu hlelo. Izinduna yizo ezazikhokhele umsebenzi ka-30 Okthoba. Ungakhangela amapikitsha uzabona eyinye yezinduna yayiphethe le-trawel. So kuyabonisa ukuthi bona kubo ukulungisa kufuze kungaveleli kuma-victims kodwa kube ngu-perpetrator othi kulungiswa kanje. Okuyinto engasoze yavumakala. Okuzenzakala yikuthi ama-resources evuma, sizaqhubeka senza izikhumbuzo, sizaqhubeka sifaka amatshe. Mpaka bekujayele ukuthi hhayi konakala njalo uma kulungiswa akulungiswe ngeqiniso njalo kubuzwe umuntu onguye owalimalayo ukuthi ufisa kulungiswe njani. Isilonda phela asiyo isilonda saziwa ngumnikazi. So oseceleni special ongiyonayo onguhulumende ophethwe ngena lobaba u-Emmerson asuye ozatshela abantu ukuthi ulungisa njani. Njalo konke lokuthi ebesezama ukukhuluma inkulumo ngoba ngibona ngazathi eyinye into emotivate lokhu inkulumo yakhe ka-22 December.
Wathini kuleyo nkulumo?
ukhuluma ukuthi wonke umuntu kalandele lokho okufunwa nguye, kalandele lokho okuthiwa nguye. So ngicabanga ukuthi ngaleyo ndlela izigijimi zakhe ziyabe sezibona ngani labo abangasibo bantu abakuphepha bheki yakhe abaphikisana lo mbuzo. So yikho kuhanje kwadilizwa, kumbeni vele inkulumo yakhe yayi-insider, kumbeni ngasese uthe kakuhanje kuyedilizwa. Kodwa ngiyakukholelwa ukuthi yena alobana usinsiye, alubona usekhuzile, ngoba indlela yehealing abantu balendlela ezijeneyo zokuzi-expressa and indlela ezikhangelelwe ngama-victims ziningi. Okunye kwangikhona yiyona le nto ye-memorialization.
Lize limangale khonapho izolo, amapholisa ahambile yini kuleli litshe lani ukuze ayizibonela?
Kabahambanga, kuyakhangela khona ngale nje basinike i-RRB. Angazi ukuthi ozaba investigating officer ngobani nokuthi bazayenza njani, kodwa hayi njengoba sesivulile icala, okuvula icala kutho ukuthi sesinethemba lokuthi kukhona abazakwenza, ngoba umqhathi wabo ngesikhole ukuthi nguye okwenzileyo. So siyenzela ukuthi for record purposes kuhlale kusazakala, ngoba kasiqalisi ukuyamangala. Elika-2019 sahamba salimangala, wabuza ukuthi sicabangela bani, basitshela ukuthi hayi sebedingile basukela. So siyakwazi lakathe sokuthi sibacelile bazasitshela into efanayo, kungaba yisimanga ukuthi bevuke belempendulo ehlukeneyo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhejo likaZulu, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa ubengadobhi ucingo lwakhe. Kodwa isehlakalo lesi sisolwe ngitsho langamalunga ezanu-PF. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections olokugcwalisa izikhenxe edalele parlamente lakumakhansili kulandela ukuhlelwa kwelanga lalolu khetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Umnangagwa uthe inkantolo yokubhalisa labo abafuna ukuncintisa izahlala mhla ka-26 kulinyanga, ukhetho besolusenziwa mhla ka-26 ngombimbitho. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sizimisele kakhulu ukuphatheka ku-by-elections lezo esizimemezelwe ngu-president Mnangagwa ukuthi i-nomination court izaba mhla ka-26 January 2022. I-really by-election mhla ka-26 March ngomnyaka onalo. Kodwa sifuna ukuchasisa ukuthi isikhathi sesadlula, sesingathi ama-elections lo mfutho lo have been taken by other events. Ngenxa yokuthi i-constitution ayilandelwanga, i-constitution ithi kungaba le ndawo lapho kufanele ukuthi kwenziwe ama-by-election kuthatha 90 days sokusiba lama-by-election. Khathesi uzabona ukuthi izanu edisenza izinto ezingayisizo, besenza imihlangano bethwala abantu besuka lapho eMzarabane e-Mount Darwin besiyabarejista eHarare, ngapha koBulawayo besuka labantu eMguza besiyabarejista koBulawayo, eMaswingo yikhonokho bathatha abantu bakoGudu bahambe labaye berejista etown eMaswingo. Yikho siyakwazi ukuqile ede bekwenza, ede beluka besenza amaqinga besenzela ukuthi i-by-election le bangawina izanyampisa abantu ukuthi ngo-2023 asoze siwine. Iqiniso yikuthi sizababhuqa, siyakwazi ede bekwenza njalo sizimisele. AmaNdebele bathi zinhle zithobelene, zingathi gwaqa enizabongolela.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule, yena othi kungamanga ukuthi ukhetho belungenziwa nje ngoba ibandla lakhe beliqoqa ukuqilibezela.
Amaphathi amanye abelokhu ekhala ngokuthi kwenziwa ama-by-elections, kodwa besazi ukuthi into yadibambe khonoko yiCovid. iCovid ibihlabile, ikhulumende ibizama ukuvikela imphefumulo yabantu ngokuthi kudluliselwe phambili njengalokhu iCovid ibilokhu ihlala ivuka ibe khona, ivuke ibe khona. Yinto esiphuzile sibili ngokwesisekelo sombuso, kuyacaca ukuthi sokuphuzile, kodwa ke akwenzwanga ngabomo, kwenziwe ngomumo wezinto, umumo welizwe, umumo womhlaba obangelwe yindaba zeCovid lezi ezizo zesiphambanise inhlelo zonke ekade lokhu ezibisele emuva umsebenzi onjengawanalo. Kodwa ngokunjalo ke sokudinga ukuthi abantu baqalise ukuthi balungiselele kulolu khetho olubuyayo, ama-by-elections. Ama-by-elections lazenziwa endaweni zonke lezi ezikhona ezilakulezi khenxa khona ezadalwayo ukulahlekelwa amalungu amanye edale lephalamende, lama-councillors amanye. Ngokunjalo ke amalungiselelo asekumele aqale ke kathesi, kubonakale ukuthi kuyalungiselelwa njengoba umongameli sejilo nje ukuthi umsebenzi wonalowo ukuthi wenziwe nge-first quarter omnyaka wonalo.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PAF. Sixoxe njalo lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu.
Thina njengebandla sizacubungula ukuthi kuziphi indawo kumbe ama-provinces lapho kulama-structures ukuthi sibekwazi ukuthi silabantu njalo silama-structures alohlonzi ukuthi sikhone ukuncintisa kulelo khetho. Kodwa siza kwenza lokho sikwazi ukuthi imncintiswano yama-elections kwele Zimbabwe singayithi ilokho abakuthi pheceleze regular census where people endorse any illegitimacy. So siza kwenza ngoba abantu bebandla bathi kumele sincintise siziveze ebantwini bezwe esibaphathele khona, silindele ukhetho luka-2023.
Amanye amabandla aphikisayo athi kukhona afuna kuguqulwe ukuze kuqhutywe ukhetho olukhululekileyo olusuthisa abanengi eZimbabwe. Kukhona yini elifisa lani kuguqulwe?
Ama laws apaswa after the new constitution akekho aligned to the constitution. Okwakuqala. Okwesibili, amabutho engabi involved kundaba zokhetho, njalo indaba ze-media, laba ba-broadcaster ekhaya abaniki amabandla wonke ilungelo elifanayo ukuthi bekhone ukuziveza kuZulu. Into ezinjalo ze-security sector reforms, media reforms, and enkulu yakhona i-diaspora vote. Konke lokho sifisa kuguqulwe ukwenzela ukuthi izifiso zikaZulu zivezeke kukhetho.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu. Kusenjalo abenhlanganiso ezizimeleyo bathi kumele uhulumende aqhube inhlelo zokufundisa abantu ngokuvota lokubakhuthaza ukuthi baphatheke kuma-by-elections la ngobuningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu.
Nxa sikhangele ngapha ngenhla yemandebeleni emathebeleleni north, sikhangelele ukuthi kube lama-elections e-Cholocho le-Binga ngemva kokuthiwa ngumeli we-Cholocho south lokuxotshwa ephathini kukameli we-Binga north. Kodwa nxa sikhangele kuma-elections ama-by-elections adlulayo eminyakeni adlulayo, siyasifumana ukuthi abantu abaphatheki kangako, ikakhulu na ama-by-elections ezimele nje kungelakho ikhetho lukamongameli, abantu abazake baphatheke kangako kungenxa yokuthi ulwazi, ingathi information iyabe ingekho ebantwini abanengi ukuthi kule election, mhlawumbe vele lokuthi election yangkhona iyabiza banceda ngani babe ngaboni kakhulu. Kodwa kuyadingakala kabanzi ukuthi abantu bafundiswe ukuthi baye vota, kungenxa futhi yokuthi abantu ulukuluku lwama-elections bayabe bengaselalo, abantu bagcine bebona kungani akuncedi ngalutho khona ukuvota kwangkhona. Asikhangelelanga sibili ukuthi abantu abaningi nxa kungazange kwaba le mfundiso edephisiweyo ukuthi bangahamba baye vota, kusadingakala ukuthi kusukisela nje umongameli esekhulume ngelanga lokhetho siyafika kilo ukhetho kube ukuphithizelwa kuziqinti lapho kuzavotwa khona kwenzela ukuthi abantu bayephatheka.
Singabona abantu bethengwa ngokudla yini kumbe kusiba lodlakela ikakhulu khona ngapho emaphandleni.
Angeke sakubalekela lokho yinto esikhangeleleyo ukuthi nxa sikhangela ibandla elibusayo leZANU PF livelela kutsho phambilini ukuthi lizasebenzisa ama by elections njengendlela yokubona ukuthi limi ngapi nxa sikhangela ekuthandweni ngabantu, nxa sikhangela ukuthi lingenzani ngo 2023. So lizasebenzisa lokho njengendlela okuweya ukuthi limi ngapi usupport base yalo. So kuyenzeka sibili ukuthi kube lokuphiwa kokudla kusetshenziswa inketha bechabi yokuthi lo ukuliphi ibandla lowana kuliphi ibandla, ngoba kuwo wonke ama-by-elections athe enzakala besikubona khona lokho.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7. Selikubonile na ukusemaphepha ndabeni. Izim Life ithi izakhamizi zeChilonga eChiredzi ezedlula inkulungwane ezilitshumi 12,000 sezilakho ukududulwa emizini yazo kulandela isinqumo seHigh Court izolo esokuthi uhulumende ulelungelo lokuzisusa lapho ezihlezi khona. INews Day ithi iZimbabwe Electoral Commission idale inkulumo izolo ngokwengeza inani labantu ethi izabakhipha kuvoters roll ngoba sebabhubha. Izeki yengezelela inani lisuka ku-22,000 laya ku-35,085. I-Chronicle ithi uhulumende usesole izikolo ezibhadalisa abafundi abaphakathi kokuloba imihloliso ye-O-Level le-A-Level. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ngiyalibingelela, ngiyalibingelela linjani basakazi beStudio 7, donke nabalaleli beStudio 7 indawana zonke lapho lingabe likhona. Lapha ngifuna ukuthi ngiphendule lubaba lo weZANU PF lo ozibiza ngokuthi uchuma, ngazi ukuthi yini emandebeleni lo. Umuntu omdala kodwa akanangqondo, ngoba into ayikhulumayo ayinasizotho. Umuntu nje uphonga ukukhuluma nje uyafana lo bhuti wakhe lo believe gawulelo kumbe vela sobantu balani ngathi ngabantu bakwenye indawo la baphonga ukufucula emandebeleni bafuniswa nje isindebele. Abantu bayahlupheka bona baloku bebhizi bethi yini into yenziwa ngumnangako. Impumelelo esigabeni ibuya ngomgwaqo, nanku umgwaqo wasenkaya ubolile ubolile ubolile. USithembiso Nyoni minister khonale uyabuloke la ethembisa abantu izithembiso ezingaphushiyo. Hayi bantu bezana PF sikhathele yini, sikhathele sikhathele impela oyabe mvuna endinga uthulani Ndlovu kwenkayi kwesikhubo khubo khona le. Sikhathele yini abantu bezana, ake nisixolele abantu bethu bayahlupheka manje ngenxa yenu linalokho elifidwa ngumnangagwa khona le. Please sikhathele.
Studio 7 linjani? Yes, siyabonga kakhulu ukusilethela inhlelo ngelizwe lethu leZimbabwe. Okhuluma ngohlanhla Eastern Cape eSouth Africa. Hey, indaba yeZimbabwe izwisibuhlungu kakhulu angivela abantu ababotshwa bepakwe ngakhona ngathi ngamakhabishi regardless yomkhuhlane lo khona COVID-19 babapaka nje kungathi kungabe le social distance because they don't care. And the reason why bebabopha kanje abanandaba nabo bayabazonda. And ama-foreigners eSouth Africa ngabantu beZimbabwe, ama-foreigners uma ukhuluma nge-foreigner useSouth Africa ukhuluma ngomZimbabwe. Into eyenzakalayo i-government yeZimbabwe leSouth Africa ama-leaders they don't care ngama-civilians eZimbabwe asokola kangaka for years, they don't care. Njengamanje bekulele kungaleyo ama-roadblock la aqhamuka e-border e-Bay Bridge ngoba bakwazi ukuthi kulapho kuqhamuka khona abantu beZimbabwe kakhulu. Now my roadblock, they are meant actually for Zimbabweans, not for my nationalities. And the reason why kunjalo abantu Zimbabwe they are a threat is South Africa. And into final tamalita as South Africa ngazibuza ukuthi kahle kahle la abalawa abantu njengoba bengena kangaka kuleli lizwe ingibangela yini ngoba ilizwe lana lathola uzibuse kudala long time back ngako 1980s. Abazihluphi ngokubuza ukuthi becheckela abazihluphi ngokuthi bekhulumisane as leaders lama leaders eZimbabwe ukuthi how do we solve the problem eZimbabwe? Abantu beZimbabwe bayadubeka. Please, ama pressure groups and political parties take this into consideration. Libone hlephuluki, maybe you can help free Zimbabweans abasokolayo, please.
Ngithoko kubingelela ku studio 7 ngisithi every 2022 yepi new year igama ngingu-Odeni wawamlilo isibongo ngiqhamuka esikodlweni abantu kusefulabus khona phana enyamime komahlaba ithwale kokudla omnyama amalalanda wonye umalobola luphakathi ngisithi nathi sinenkinga ngaleli yanilizwe asazi ukuthi kuyokwakhala nyonini ngoba namanje akulandulungayo amabhoda avaliwe kushaywa abantu izinto ziyanyoka kahle kahle akubonakali ukuthi kunomongameli asazi ukuthi kumele senzeni ukuze izinto zikwazi ukuhamba ngendlela kufane namanye amazwe ngoba leli yanilizwe linento yonke idingakalayo gold khona diamond is there atangazi ukuthi ushoda kabi why kungenzakali ukuthi abantu bajabule
linjani ku studio 7 siyabingelela sokungumnyaka wonke Luisa la ngokuthuma ukuthi ukuteza yami message lami ibalwe izwi nguzulu ngiyabingelela kuntunkameli inkomo labanye abasakazi ku studio 7 la kubalaleli kuzo zonke izindawo kulento ekhona abantu bakithi okumele siyifunde ukuthi amashona awasithandi awazanya sithanda endikawasoke asithanda kakusilo bandlululo ukutshela umuntu ukuthi akakuthandi ubani kakakuthandi njalo akula muntu wesindebeleni umbe emathebeleni umbe itonga elizonda ukuthi libizwa ukuthi kuthiwa litonga akula nambia elizonda ukuthi kuthiwe linambia akula khalanga elizonda ukuthi ulibiza ukuthi wena khalanga akula muntu wasetsholotsho ozonda ukuthi kuthiwe muntu wesikholo sejwana only abantu bakithi yibo abafuna ukuthi kungathiwa abantu besishoneni ba wrong abasithandi
labo bekungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Reuters ithi abezomvikela kweleSudan badubule babulala abantu abathathu ekade betshengisela izolo besola ukuhluthunwa kombuso libutho. I-Voice of America ithi uZulu weSenegal wale ukwamukela umthetho omutsha obujonge ukwengeza isigwebo sabantu ababe bebanjwe ngecala lobutabane sisuka kuminyaka emihlanu sisiya kwelitshumi. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden izolo uxwayise uZulu welizwe lakhe ukuthi evikele umbuso okhululekileyo idemokrasi eqinile njalo engaze wavumela udlakela kwezombusaswe. UBiden utsho lokhu kumazwi yakhe okunaza umnyaka iPhalamende yeMelika ihlaselwe ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaBiden embusweni. Lanxa engaqambanga uTrump ngegama, uBiden umsolile phezu kwalolu dlakela esithi uzama ukuguqula iMelika ibe lombuso wentando kayiphikiswa njengamazwe afana leRussia leChina. Yena uTrump wethule owakhe umbiko esola uBiden esithi ubulala iMelika ngemithetho emibi kanye lokuqilibezela kukhetho. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Iqiniso yikuthi ukhetho lweMelika lwabanjwa ngokuhambisana lemithetho yeMelika. Imithethwandaba iyahambisana lakhona lokho njalo. Kwahamba ngendlela okumele kuhambe ngayo kuma states akhona. Njalo isibanga sokudliwa sokwehlukana phakathi kukaTrump loBiden sasisikhulu kakhulu ukuthi vele lanxa usukhangela noma ngayiphi indlela ayiwehlulwa uTrump. Kodwa ke kakululu ukuthi akwamukele khona lokho njengoba simbona. Kodwa ke into ezamele siyikhumbule ukuthi akubanjwa ukhetho kukhangelwa ukuthi osehlalweni kubani. Ukhetho lubanjwa kukhangelwa imithetho ekhona ngaleso sikhathi, kusetshenziswa imithetho yona leyo ekhona, kwalandelwa leyo mthetho ekhona. Uqinisile uBiden nxa esithi kakuzange kwadlelebezelwa ngemithetho le ekhona, kwayalandelwa njengoba kunjalo ukhetho lwahamba lwaba ngolukhululekeyo ngendlela efaneleyo.
UTrump wethule owakhe umbiko eqina ngokuthi uBiden waqilibezela kukhetho lanxa lokho kungamanga aluhlaza. Ungathini ngalokho?
UTrump kasozavavuma ukuthi wadliwa okhethweni, akuhambisani laye lokho. Ungakhohlwa ukuthi ungulokho esithi far right emcabangweni wakhe lanxa wayengakuvezi, kodwa ke kuyabonakala ngalabo bamlandelayo ukuthi bakholelwa kule politiki yokuthi umbusi angangena owabo. Kakusafanelanga kube le election, akusafanelanga kube le democracy. Ngokufana labo Hitler labo bani bani, ifar right injalo kayikholelwa kudemocracy. Iyayisebenzisa idemocracy ukuthi fake umuntu esihlalweni, kodwa nxa esengenile esihlalweni kayisafuni ukuthi aphume lowo umuntu. UTrump ngokunjalo ukholelwa kukhona lokho, kanti ke futhi uyakuthanda ukuthi ahlale ngugodfather eyisithixwanyana ukuze abuyele ngo-2024 esihlalweni nxa kwehlule, ahlale sengusithixo lesiyana se-far right ukuze kube phakade naphakade. Ngakho ke kasoza vumela kancane ukuthi wadliwa, uzahlale phikisa, uzahlale lwisa ukuze achiye iligacy kumbe i-history yokuthi yena wadlelezelwa, basale laba abanye beqhubeka besilwa impi yakhona besiya phambili.
Wona umbuso okhululekileyo eMelika, ikusasa lawo ulibona liminjani nxa sikhangela yonke inyakanyaka le enzakalayo kulezinsuku?
IMelika ilalokhu ilesitshwe esithi sona, it is a republic if we can keep it. Okutsho ukuthi ngumbuso wentando yabantu nxa ngabe singawugcina unjalo. I-democracy, umbuso okhululekileyo uyalwelwa. Kuzamela abeMelika bawulwele usuku ngosuku njengalokhu kufanele kwenzeke ezindaweni zonke. Ayisikho ukuthi uvote uhambe uyehlala ngkhaya uthi sisembusweni okhululekileyo. Kumele kuliwe kuyo yonke indawo, kungadutshulwana kodwa ulwelwe uvikelwe. Kuzaya ngokuthi abantu beMelika bazinikele ukuthi bawuvikele bangakanani. Okwamanje babonakala baningi, kanti ke futhi iMelika ilalokhu esithi strong institutions, ingatsha zikahulumende ezizimeleyo ezigxilileyo, yizwe esathenjiweyo ezinjengebutho, ezinjengamapholisa, ezinjengani ngani, ezikwazi ukuvikela umbuso wona lo. Kodwa ke umbuso uzavikelwa kakhulu ngabantu beMelika. Kuzamele basuke kulokho abakwenza khathesi, ngokuba sekulele commitment to iAmerica, kule commitment to kuba umdemocrat lokuba umrepublican, kulele commitment to iconstitution yeMelika, sekule more commitment to kuba umrepublican kumbe umdemocrat. Ngaleyo ndlela ilizwe lombuso okhululekileyo awungeke uphile kahle. Kuzamele bakulwele, bakuvikele lokho okhululekileyo, balwise njalo lokho obahlukanisayo. Yebo, kambi ingxoxo zokuhlukana phakathi azilankinga, kodwa nxa sezifike kulesi sibanga lapho bangasavumelani khona lutho, sekuyingozi embusweni okhululekileyo.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Inhlanganiso ye-ibhetshu likazulu ithi uhulumende nguye obhombe ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa yigugurawundi eBhalagwe ngolwesibili. Amabandla ezombusazwe athi azilungiselele ukungena kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka-26 kulinyanga. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.